Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosihlanu mhla ka 21 kunhlangula 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa.
Now uthumela amasotha alambileyo lamapholisa alambileyo, amapholisa lamasotha angelamali ye-transport angelamali ye-school fees, amapholisa lamasotha angasatholi isinkwa angela-cooking oil angela-shukela angelamahlamvu angela-sawudo, uthi ayevimbela abantu abakhalaza ukuthi labo balungiselwe. Uzakubona sekuphambili ukuthi kuza kuhlupha okungakanani.
Sokwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika kulandela ukudutshulwa kwendiza mthina yeMelika ngamabutho akwele Iran. Namhlanje sigciba inhlelo zethu zembali yezaphu sixoxa lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla.
Into enkulu engalungisiswa kuphela laphana yikuthi kona yona wayizaphu kayiphumele egcekeni iphumele inkokheli zayo bekampeni bekuye lokho babe yikho khona bangabi nenketha abajani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende eziningi zithi zizakhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa ngenxa yokutshabalala komnotho okungelamkhawulo. Izisebenzi lezi zigoqela odokotela, abongi, ababalisi bezikolo laba ma-university afana leLupane State University, Midland State University kanye le-University of Zimbabwe. Izisebenzi zogatsha oluqoqa imithelo lwezimra lazo sezilobele iziphathamandla zazo zisazisa ukuthi kazisenelisi ukuya emsebenzini ngoba zingelayo imali yokugada amabhasi. Izisebenzi zebhanga leFirst Capital Bank Limited lazo sezithethe inyathelo elifanayo. Amasotsha lamapholisa abikwa ebonakala ngobuningi emadolobheni athiyeneyo elungiselela ukuhlasela abantu alubana bethe batshengisela izitaladeni njengalokhu okuke kwenzakala ngozibandlela womnyaka wonalo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eye National Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Yebo, kuliqiniso kakumangalisi ukuthi imali isiphelele ekuthengeni ukudla lanxa i-transport uhulumende efakele 50 cents kumbe kulokhe ingakakhweli kangako kwezinye indawo, kodwa ukudla nokunye okusetshenziswa endlini sekukhwele ngendlela enkulu kakhulu okwenza ukuthi imali yonke kade iholwa ngabantu isiphelela kukhona lokhuyana. Siphelele ekuthengeni izinto zendlini kufanele kungasela lutho lalo, kuza kwenza ukuthi abantu baqhume baye emsebenzini ukuqanda kunje bayephenduka ebusuku njalo. Ngakho kakumangalisa ukuthi bathi bona abasebenzi zayo asisenelisi ukuqhubeka sisebenza ngaphansi kwesimo esinde somnotho.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo uhulumende sethumele amasotsha lamapholisa ukuze ahlale elindile alubana kuthe kwaba lokutshengisela ngeviki ezayo. Kuyini elikubonayo koBulawayo?
Ikuchitha isikhathi khona lokho kake ngiqale khona lapho ukuthi nxa uthumela amasotha alambileyo lamapholisa alambileyo, amapholisa lamasotha angelamali ye-transport angelamali ye-school fees, amapholisa lamasotha angasatholi isinkwa angela-cooking oil angela-shukela angelamahlamvu angela-sawudo, uthi ayevimbela abantu abakhalaza ukuthi labo balungiselwe. Uzakubona sekuphambili ukuthi kuza kuhlupha okungakanani. Ngakho-ke kasikukhuthazi khona lokhu ukuthi nxa ngabo abantu befisa ukuthengisela kulilungelo labo belungisa hhayi okwabo kuphela, belungisela lawo amasotha lawo amapholisa. Kube sekuthiwa amasotha lamapholisa kuzasetshenziswa ukutshaya abantu, kuyinto engaqondanga leyo. Ngakho-ke ukuthengisela lokukhalala imisebenzi kuvunyelwe ngumthetho welizwe, kuvunyelwe yisisekelo sombuso selizwe kumele kwenziwe uhulumende alalela abantu kawuphenduli ngokuchaya umntwana othi ucela ukudla udinga ukudla kube khona yikho kufanele uhulumende akwenze hayi ukwethusela abantu
manyathelo bani kahle kahle uhulumende amele awathathe alungisise umnotho abantu beZimbabwe bakhona ukuphila njengabantu
into yokuqala evele iyinkinga kakhulu i-currency lokho imali yeZimbabwe lesithi i-RTGS dollar ngendlela ephelelwa ngakhona ngamandla kuyenza vele ingasizi lutho ebantwini ayisathengi lutho yikho phela kusiya izinto zikhona lokho zikhwela zisiya phezulu okwesibili kuyashoda i-foreign currency eyedingakalayo ukuthi amabhizinisi balethe izinto ngendlela ephangisayo ezakwenza ukuthi futhi kusebenzeke okwesithathu uhulumende kakaphunguli ngendlela efaneleyo iindleko zakhe lokho emkhulu kakhulu uhulumende imali eningi kuphelela kuhulumende phezulu khona leso okwesine i-corruption kube sokufithi okucinayo yikulungisa ezepolitiki ukuthi labo baletha imali bezohlanyela elizweni babe lethemba lokuthi imithethwa ukuthi njalo lamalungelo abantu lalabo abalethe imali azahlonishwa ngazo nalezo zinto zingalungiswanga hayi akuzukuyandawo kuzaphelela emoyeni kodwa konke kuyeneliseke ukuthi kulungiseke nxa bethanda ukukulungisa ukukhulumisana nabanye kulungiswe kuyeneliseka ukulwa lobugebengu kuyeneliseka ukususa ibhondi liphele nya eZimbabwe kuyeneliseka akula sizathu-ke sokuthi abantu bahlupheke behlushwa izinto uhulumente angavuke ezisusile zonke
Alo-ke ngumnumzana Fidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo olobelane isivumelwano sokuthwala abantu lempahla phakathi kwele Mozambique lele Zimbabwe. Iphephandaba le-Chronicle lithi isiphathamandla senkampani ye-Zupco umnumzana Evaristo Madangwa uthi ukuvuselelwa kwalinkampani sokudala imisebenzi edlula inkulungwane 1200. Okwamanje ke silalele ukuthi abalaleli bethu beStudio 7 bathini kumazwi abasethulela wona ngeWhatsApp.
Yebo basakazi, siyabonga izindaba elisinikeza zona elisitshela ngokwenzakalayo eZimbabwe. Nami ngilapha eZimbabwe. Ngicela impela like litshele ubaba lo Gawule ukuthi yena nxa kuyukuthi balozwelo labantu beZimbabwe njengoba ehlala sithi balozwelo labantu beZimbabwe abame ukubusa kubanika abanye bebuse babe lozwelo ukwenzela ukuthi laba abazabusa basenyule egodini leli elimnyama esiphakathi kwakhe.
Salibona ndibalaleli kanye labasakazi Ngimpangazitha. Ngiyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu lo muhle. Ngicela ke lisakaze eyami ngoba sekuseni kusasa ngoba yakhola lesine emini. Ngicela lisakaze ngiyachifeka kakhulu ngodaba lolu lwamazipra. Bengilalele manje kathesi umama umfowethu lo elandisa ngodaba lwezipra. Ngicela ngingathola ithuba lami ke lingifake njengomunye wamazipra ke siqondise linto leyi yokulela kwethu ilizwe. Udaba lolu lwavela lwaphambaniseka ekugcineni ekuqaleni kazange luthole ulungiswa. Sabona abantu laba abesijunini abantu bezalo laba sabona sabayekele bebhala amanyala. Amanyala azangena engqondweni zabantwabethu bawabona ngani liqiniso. Ngicela ukuthi lina zintathele izindaba isikhathi siyahamba abantu bayafa siyafa siyedlula singakhiphanga okuphakathi kwethu ezifubeni zethu engqondweni zethu esakubhalayo kwaba ngamabhuku phakathi kwengqondo zethu. Ake lidinge abalweli be-Rhodesia Front amabutho esi-Rhodesia Front lawa ikakhulu utshena rapid walls labanye nje ababe bakhulu bekhokhele isifutho se-Rhodesia ke lithathe enye ezinye zezinto uzokuthi babevele besilwa lobani balitshele ukuthi babesilwa lobani egangeni batshela abantu batshela umhlaba ukuthi babesilwa lobani egangeni kulapho kuzaphuma imbali eqondileyo khona ngoba baza kukhipha ukubani izandla vele kazangilwe kwakulizaba nje lisegangeni ukuwumquba nje baza kukhupha ukuthi bebesilwa lobani egangeni kuzapho kuzaphuma khona ukuthi iZipra yiye yalo idlalelanilizwe yiye yakhululelanilizwe nxa ukhangelisisa imbali eyabhalelwe abantwabethu ithi iZipra yi-1000 elizweni bona babe yi-25,000 amanyala lawo ngoba kanti kwathi besiyasayina elankista babesayina ukuthi khona kuzaba le 5,000 erotiya franti 5,000 yemazipra 5,000 yamazandla bebumba i-national army i-5,000 yayivela ngapha xa kwakusilwa abantu abengu-1,000 amanyala yindlela yokubani uhle uhle uzikhanyele ukubani ubukhuluma amanga utshela umhlaba amanga ngoba kanti i-4,000 yayabe isivela ngapha xa kwakuyi-1,000 yikuqala khonoko bake bakhuluma amanga bakhuluma amanga bethi labo mjoyisi ojoyisi bachaya ama-helicopter bathe ke bexabana bakho bakhuluma ukuthi ojoyisi ngamawule empini vela kulala ntongo kwakho kayiwa kodwa okokuqala phakathi kwe-histi kubhala ukuthi wachaya i-helicopter echaya ngayo i-helicopter impilana amakhiwa ayengakamele umuntu ongufasi phambi kwawo lanxa welibutho lanxa watrainer kodwa akulo owakwama phambi kwama-Rhodesia front engumuntu wesifazane esilwa labo asomabuthayo ngokudlala yikho labana abantu bangasitshela ngcono okosigcina ngicela ukuqondisa lokhu mama wena umzipha ngicela ukubani ake siphumenini esikhathini sokuyenga abantu abethu okuyenga abatsha sibatshela ngokumbumba izapho ake siphumenini into enithiwa izapho isikhathi esidlulile esezapho nxa lisasele ingqondo yezapho ake libuye la ingqondo leyo kumthwakazi sizokhulula isizwe abantwana bafunda ukuzikhulula ngomthwakazi hathi kukhuluma ngento okuthiwa izapho ukuthi yenzeni isibili hhayi bantu bakithi ake lihlakaniphi isikhathi sisitshiyile
zanibonani zanibonani balaleli bantu istudio sezeni nani balaleli njani nonke hayi siyezwa abantu bakithi ilizwe liyafa liyashona bayahlupheka abantu akukho nto ebambekayo ekhaya lapho hayi isimo senzima bantu bakithi siyezwa bayakhala abantu nendlala singathi hayi kubi ngempela kodwa ke iqiniso bantu bakithi iZimbabwe ichance yayo ukuthi ilunge incane kakhulu ngenxa yala abantu abangafuni ukulalela abantu abangafuni ukutshelwa abangafuni ukuboniseka amasela into abayicabangayo kwawuye ukutshontsha nokubulala abantu nokubopha abantu mahlayana kungenayo sizathu sokuthi kwabotshelwayo yinto nje abayaziyo yazi ungathi ngingane la mina I don't understand kanjani vele kwabona I don't understand into elithi ngabantu abanjani abantu bakhala ngendlala bona bayaphika so manje bayiphika ukuthi ababulali bantu ababombi bantu uqaza ukuthini
labo-ke bekungabalaleli bethu abe-studio 7 abasithumele imilayezelo yabo ngomakhalekhukhwini we-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lani-ke liyenelisa ukusithumela-ke imilayezelo lisitshela okusenhliziyweni zenu. Namhlanje sigqiba uhlelo lwethu lapho kade sixoxa ngembali yebandla lezaphu sixoxa ke lo mnumzana Max Mkandla omunye wabalwa impi yenkululeko amawovets.
Imbali le khona kathesi yimbali engahlelekanga kahle hathi kube kulabe intsha kuphela kunye labo balalabo abantu abadala bakwazi umhlophe sibili ukuthi imbali le khona leyi ngiyamanga. IZANU yaphuma kuzapho. IZANU yadliwa ngo-1980 bayinika bayinikayo kayizenyiwine ngalokho-ke angeke kuthiwe khona iZANU nezanu la yizo uphele ezikhuluma balungile ngoba bakhuluma ngembali eyabo engalazi wathi phakathi ukuthi ukuthi abakhulumi ngokwelizwe bakhuluma ngokwephathi so iphathi yabo yiyona leyi ngabe ivangela khona lokhu ukuthi kube nepropaganda kuphela eyabayikhulumayo lafana akula qiniso vele likhona njalo bangatsho nje bathi bona balwa impi kodwa ke iZipra yiyo eyalwa eyalwayo yaba lama major victory labo balinda sitsho ukuthi khona abasengebeyi but ungacompare ama major victories and in attacks okwenziwa iZipra lezani lakho kwehlukeni ngalokho ke konke lokhanda kakukho ekubhalweni ungakhangela layo udabe ngokwakhe eZipra indlela ahamba ngayo asebenza ngayo yokuthi umthenisi isizwe lokukhokhelela kwabakhona nakumkhonto weSouth Africa walwa labo konke lokhanda kutshengisa ukuthi khona izaphu yayilo mbutho opolice up so izaphu yayile regular izandla yayisengibele regular iZipra ile regular eyangena lapha ingumbutho sibili owumelele ukuthi khona usufika khona sibili ekuthatheni bishi njalo iZipra yayilamapholisa ayawathrenayo ilama nesi yilamadokotela okwehlukeneyo nalokho kwakuyikho khona kuzane lezane so-ke yizo izinto zona lezo sabe sikhangelane nazo kakhulu ekuphileni kwethu nokwenzeni kwethu konke
ye siyabona ukubana ikhona enye inkokheli yebutho ekhona kathesi abantu abangayazisiyo ukuthi yavela kuZipra kuyini okwenzakalayo ukuthi inkokheli le yatrenwa kuZipra yasisiya kuzanu kwahamba njani khona
ama-deserters vele abakhona ngenxa yokuthi umuntu vele yena uyabe ebonakele ukuthi kaphelelanga embuthweni ongaba esesandleni seZipra ulukuganga kwenzayo inxa ephathaphatha ngalokho-ke kuyabe kubalulekile ukuthi umuntu onjengayenaleyo etholakale ebaleka eqinisweni esiya ebunyameni ngalokho-ke ukubaleka konke lokhana akwenzayo kwakukutshengisa ukuthi vele ubumenemene bakuvele bukhona sukele ekuqaliseni njalo esetshenziswa vele yi-C I A so lokhana kumangalisi lokhuya ukuxhwala nje komuntu nje lokhana ukuthi khona umuntu esezinkambeni umuntu nxa evele engathembekalanga esazi lama-repercussions angaba khona uphangise baleke eqinisweni esiye ebunyameni
ye manje-ke nxa sikhangela ukubana kwaba lesivumelwano phakathi kweZipra singathi thina phakathi kwe-P F Zapu lezanu isivumelwano lesi uwena ukubona kwakho ufuna ukuthi intsha kumbe inzalo ezayo ikhangele njani isivumelwano lesi njengoba nxa sikhangele singani wonke umuntu okhuluma ngaso ukhuluma ngani uyasola ukuthi hayi isivumelwano lesi asihambanga kahle njalo asiyaziwa kahle ungathini nxa sesikhangela imbali
hayi imbali ekhona yokuthi isivumelwano sasikhona sasingesokuqili sokubambana njalo nokuthi khona kuthuliswe kuphela ini kubulawa kwabantu igogrowns akula sivumelwano saba khona ngobani ijongwe ezesimboli yezanu yabalokhu iyona le akutshintshanga lutho ama-slogans zabo yibona lani ukuthi phansi lozanu ongaso yikho kutholakala kuzapho ngalokho-ke kwakuvele lapha lokungela ngitho isivumelwano saba khona kodwa-ke tactically kwaba yinto nje kuphela ukuthi khona umbhuqazi wona lwana wegokrawundi udede abantu besile bona laba ababesele yikho kuphela khonakala kodwa-ke akunavele isivumelwano esikhona
manje wena ubona ngani kuyini okumele kwenziwe ukuze imbali yelizwe ilungisiswe kahle ikakhulu lona lolu udaba lwezaphu leZipra
into enkulu engalungisiswa kuphela laphana yokuthi khona yona wayizaphu kayiphumele egcekeni iphumele nkokheli zayo bekampeni bekuyele lokho babe yikho khona bangabi lenketho abajali abaqondi khona khona sinto ukuthi khona izaphu yayivele ibambe ilizwe lonke njalo ngendaba ye-devolution yona leyo izaphu layo kayingene kakhulu ezabelweni zayo ukwenzela ukuthi lakho kubonakale langamazwe bewine lapho abawina khona njengalokho abakwenza ngo-1985 igoground iqeda abantu kodwa-ke kwaba nama-election still izaphu yayimentena amafitsayo
lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra iwovet ebesixoxa laye kuhlelo lwethu kuhlandla lokugcina lohlelo lwethu ebesixoxa khona ngembali yezaphu leZipra. Sokwesatshelwa ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika kulandela ukudutshulwa kwendizamtshina yeMelika engelamtshayeli i-drone ngamabutho akwele Iran.
ele Iran lithi lidubule lindiza mchina ngoba ibisifohle yaphapha kulelo lizwe kodwa elemelika lona lithi la ngamanga indiza mchina le ibiziphaphela nje phezulu kolwandle. Ezinye iziphathamandla zemelika ezikubandla lama Republicans zithi uhulumende kumele ahlasele ele Iran kodwa umongameli Trump ubikwa edonda ukuthatha leli nyathelo lanxa ubeke wapha imvumo izolo ebusuku ukuthi ilizwe le Iran lihlaselwe wasephanga wathi hatshi amasotsha kawabuyele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi umakhathi ezimbono ngathi ingathi khatshani imbi lapha. Angiboni ukuthi kuxhaphazela kakhulu ukuthi kungathi kungaze kuluyiwe. Engikubonayo ukuthi nje ikuqoqwazana kuphela kwamadoda.
Ngani usitsho njalo khona kulobufakazi bokubana ele Melika lizondile sibili sibonile lo mongameli Trump obengafuni ukuthi kuyiwe empini kodwa ungani laye usesithi hayi lapha bakwenzileyo bakhanya bayenze okukhulu kakhulu.
Hayi engxenye ngabe ngiphosisa kodwa ke kimi mbona ngathi kakuxhaphazeli kakhulu ukuthi ungaze kudutshulwane.
Yona ingaqhamuka impi ubona ungani kungahamba njani lapha sikhangela ukuthi ele Iran lalo lilizwe elilezikhali ezembubhiso.
Yeah, hayi nxa kuvele kungathi ingaqhamuka ngibona ngathi vele khona umuntu ovikelwayo ngumntwana lwano olaphana lo uIsrael nguyo ozabe vikelwa lapha lo Iran ufuna ukuchaya yena umntwana.
Okokuthi nxa ukhangela ubona ngani nxa iIran ingahlaselwa ingaphindisela ngokuhlasela iIsrael.
Yeah, yikho engikubonayo ukuthi kukhanya ukuxhaphazela kwakhona konke asikho ukuthi kuyini kungathi kuvikela umntwana khona phansi.
Manje nxa sikhangele ukubana sokuzafika ukhetho kwelemelika siyazi ukubana bakhona abanye abagqugquzela impi abathi kona kumele umongameli Trump athatha amanyathelo akusoze kuphambanise na ukhetho.
Awukhetho kuyaluphambanisa ngithi nxa impi ingaqhamuka laphana sokuyamela ukuthi kuze kufike u-2020 kuluyiwa bese kudluliselwa phambili ukuthi imayembani ozathatha impi yomnikazi kahle ayiqedi. Angithi ungakhumbula emuva ngale ukuwina okwesibili okwenziwa ngundoda kuqina uBush wayezilwa laphana e-Iraq bathi bona kaqedisa impi yakhe.
Okokuthi labo manje abancintisayo ubona ungani ukhona yini ongathi esethethe intambo zombuso aphathe indaba ye-Iran le ngendlela ehlukeneyo kulaleyi ezathathwa ngumongameli Trump.
Ibivele iphethwe ngendlela ehlukeneyo ngulo obephethe isikhundla okweminyaka engu-8 uBarack Obama. Angithi lo ufikile laye waphatha ngendlela yakhe. Mbona ngathi lo ongangena angaphatha ngendlela ehlukeneyo kulaloo.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebesixoxa laye ecingweni ekhona pha kwele Melika. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zika Ezra Chisa Sibanda esiphake iWoza Friday.
Mavigi wonke ngalesi sikhathi kulo umsakazo siliphakulela ingxoxo labaculi abehlukeneyo siliqhunsela lezi ngoma zabo. Sikwenza lokhu ukulijabulisa njengoba sokuyimpela sonto kunjenje balaleli. Namhlanje ke siphethe iBlack Messengers ikhokhelwa ngumfana kaNkomo.
Igama lami nguBlessings Nqo, ngiphuma kobulawayo eZimbabwe. Aqala ukucula ngomnyaka ka-1994. Iqembu elikhulu okuthiwa yisingizi elidume ngomculo wembube. So sicula umculo wembube emazweni atshiyeneyo umhlaba wonke nje ungaka.
A abalaleli balazi iqembu lensingizi njalo bayakwazi ukuthi ucula lapho Nkomo leli labunjwa sokutheni
iBlack Messengers iqembu enalisungula ngo-2014 ligoqela abahlabeleli abavela emazweni amahlanu atshiyeneyo eAfrica iZimbabwe South Africa Congo Madagascar neBurkina Faso West Africa sihlabela esingathi na iAfro Pop esintu.
Sibuhlelo Woza Friday sixoxa lo Blessings Ngqo ongumqondisi we Black Messengers kodwa abantu bamazi kakhulu ecula lensingizi
njengoba sokule Black Messengers asikho ukuthi sengishiya insingizi insingizi ngiyayithanda kakhulu iqembu kaqasa lalo kudala kusukela 1994 sicula njalo promises omningi ophambi kwethu okuze sikwenze ngikhuluma nje sabe se-America ngo-July lensingizi nxa kungenalutho esilwenzayo ngabe le Black Messengers umculo uqhubekela phambili
njengoba kunjenje ngilibona lilapha e-studio kusetshenzwa kangaka idlalade lelo limumethene njalo licula ngani
idlalade le Black Messengers lokuqala elitsha ezaphuma ngo-May ilezi ngoma ezi-11 ingoma ezihlangeneyo amasiko e-South Africa amasiko e-Zimbabwe amasiko e-Burkina Faso amasiko e-Madagascar amasiko e-Congo idlalade elimnandi kakhulu siyathemba abantu bazalijabulela kakhulu belithande siyabonga
isikhathi silomona bakwethu bese libazisana le Black Messengers iqembu elikokhelwa ngumfana kaNkomo uBlessings Ngqo uhlelo lwabantu oza Woza Friday size sihlangane njalo yekela siyibambe kanjalo lezi thunywa zethu zakithi mpela sonto enhleke lilonke igama lami uEzra Jesus Banda.
Leyo ingoma emnandi kakhulu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Izisebenzi kahulumende eziningi kakhulu zilakho ukukhalala umsebenzi kuqala ngomvulo zikhonona ngeholo elingasenelisi ukuziphilisa. So kwesatshela ukuthi kungaqhamuka impi phakathi kwele Iran lele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gandeng sithi libe lempela sonto emnandi.